atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni ye Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 15 kuNtulikazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe libika lelokhelilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla inflation lilasilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka.
Leqiniso ukuthi i-inflation kathesi kukhanya njengani yehlile mbijana kakhulu ngenxa yokuthi sesile-currency entsha.
Udaba lwegugurawundi lulokhu lusemlonyeni yabanengi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ngalolu daba izolo.
Ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube nokuvuma ukuthi senzakalo siyombhuqazi sasikhona. Okwesibili kube nendlela yokudinga ukukhumisana umlotha ngokucela uxolo.
Abanye abasekeli bebandla leZANU-PF lokhe besithi bafuna uMongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Ingcwethi yezenotho yelemelika elodumo osikhwica mfundo Steve Hanke uthi eZimbabwe lilokhu lilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla i-inflation lilesilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka. Inani leli lehlile kakhulu nxa liqathaniswa lalikhupha ngenyanga kaNhlolanja elaliyisilinganiso esedlula inkulungwane ekhulwini i-1397%. Ibhange elikhulu lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe lasungula imali entsha eZimbabwe Gold ngomabasa ngenhloso yokumisa ukukhwela kwentengo yempahla lokuswela amandla kwemali yeZimbabwe, njalo ezinye ingcwethi zezenoto zithi lokhu kwaletha ukuhlaliseka komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Leqiniso ukuthi i-inflation kathesi kukhanya njengani yehlile mbijana kakhulu ngenxa yokuthi sesile-currency entsha. Njalo ngokubona kwethu i-currency leyo singathi i-stable kayikaqali ukuswela amandla. So uzabona ukuthi ikhathesi i-currency i-stable njalo intengo ayikhweli njengalokho okwakwenzakala ngezikhathana ezehluleyo.
Ukungakhweli kwentengo yempahla kungabe kusenziwa na ikwazisa njalo kahulumende ukuthi kwengezele lwe imali eyo esekela izigi isuka ku 285 million isiya ku 370 million na.
Akhonoko ebantwini ezingathi ngama numbers kodwa ayabe engatholutho ngoba abantu abafuna ukubona ukuthi intengo ayikhweli njalo into ziyatholakala esitolweni. So ukwengezelelwa kwemali esekela i-currency unceda labo engxenye ama-economists labanye abenza i-business. Kodwa abantu makhaza abalandaba lakho lokho. Intengo iyabe ingakhwelanga ngoba into ziyabe zitholakala lula, njalo siyabe sibona ukuthi ababhizimusi khathesi basafake ithemba kumali entsha leyi ukuze babone ukuthi uyozela ngomona.
Singabona lokhu ukuqhubekela phambili kuze kufike ekupheleni okomnyaka na kusingakabuyeli lapho esivela khona okule ntengo ezaziphongukhwela nje mahlayana.
Into ekhona eZimbabwe enza ukuthi imali yaseZimbabwe iswele amandla yikuthi abantu abalathemba layo. Uhulumende engabuya lamachinga awokuthi abantu babe lethemba le-currency siyakubona kuqhubekela phambili. Khathesi abantu uzabona ukuthi into ezinjenge rent, into ezinjenge ama passport, into ezinjenge ama toll gate balokho bephadala ama US dollars. Kungenzakala ukuthi ama business amaningi ayabe efuna ama US dollars, imali ize qala ukuswela amandla. So nxa kuyukuthi sesilethemba mbijana kumali yethu njalo sesisebenzisa ikakhulu kuma services atholakala kuhulumende, kungenzakala sibile ukuthi singaqeda umnyaka imali intengo zingakhweli kakhulu.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Disability Rights Center ube secingweni le Studio 7 eseBhilitane. Abanye abasekeli bebandla lezano PF balokhe besithi bafuna uMongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe zithi indlela abasekeli laba abenza ngayo ingabe iveza ukuba abatsho njalo bakhuluma bezimele kumbe uMongameli Mnangagwa nguye obathumayo ngoba engafuni ukuthiya isikhundla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva komhlangano webandla le-ZANU-PF eMaswingo lapho abasekeli bebandla leli abathe uMongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kuyefika u-2030. Amazwi la aza ngemva kwamaviki amabili selokhu uMongameli Mnangagwa wazisa uZulu esemtare ukuba akasoze aqhubeke engumongameli welizwe. Akwaziwa ukuba abasekeli bebandla leli benza lokhu belandela uMnangagwa kumbe hatshi. Kodwa ingcwethi ezicubungula izombusazo zithi kusobala ukuba uMongameli kajunganga ukuthiya isikhundla. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Herbert Jamuka owebandla le-People's Unity Party othi okwenzakale eMaswingo kuveza ukuba inyathelo likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Siyakhondema kakhulu abantu be-ZANU-PF beMaswingo province namanye ama provinces labo baindoza uMnangagwa ukuthi aconteste 2028 presidential election ngoba uMnangagwa itemu yakhe iyaphela ngo-2028 yokubusa. So kufanele uMnangagwa ahlale phansi aphumule ngoba uMnangagwa angangena futhi ngo-2028 ukuthi abambe ilizwe abe president again, hayi abantu bangafa indlala.
Amazwi kamnumzana Jamuka asekelwe ngenye ingcwethi umnumzana Pride Mkono owenhlanganiso ye People Power.
Thina sasivele sikwazi ukuba uMnangagwa wafuna ukuthiya ngendlela abayenza ngayo, kutsho ukuba engabe ebathuma ukuze azo imibono kaZulu njalo aze athi angumongameli abantu basho njalo.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcwethi umnumzana Herbert Ncubena othi uMongameli Mnangagwa kasoze achiye isikhundla sakhe.
Asibone ukuthi ungabe limqotho lelo ukuthi usefuna ukuthiya. Ungibona into zakhona ziqalise eMaswingo kusho ukuthi kukhona okulungiswayo, hhayi undoda okhaya ngani umbuso uyawuthakazelela angeke aphonge ukuthiya nje. Lapha kule nto eyenzakalayo badlala ngathi uzabona ukuthi khona khona uzaqhubeka kuzokufika u-2030 lowo amfunayo.
Kodwa enye ingcwethi umnumzana Libert Dube uthi abantu bazenzele abakucabangayo eMaswingo.
Abakwenzayo lokho akulandlayo. Abantu abafuna ukuthola uncedo lokuthandwa besebenzisa ibizo lakhe uMongameli.
Osekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Thabani Dube uthi uMongameli Mnangagwa kumele ahlale esikhundleni.
Yindoda engasiyindoda yamazwi, yindoda yezenzo. Uyananzelela njengakobulawayo bajabulile abantu ngesakhiwo segwayisha ngali dem, uhlupho lamanzi luyaphela, iwange 7 and 8 ziya expandwa, wonke lawa ngama projects amakhulu akhangelele ukuthi azayenza impilo zabantu zibe nganeno.
Isimemezelo sikaMongameli Mnangagwa sabuya ngesikhathi kulokungahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe eleZANU-PF eyokuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kukamongameli welizwe. Sokudume islogan esithi 2030 umnangagwa uzabe khona lanxa kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zePlumtree zikhala ngokwabelwa umumbu obolileyo lugatsha lukahulumende ole Public Service Labour and Social Welfare ngaphansi kohlelo lukahulumende lokutholisa uzulu ukudla kulandela isomiso esibangelwe yiEl Nino. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Unkosikazi Nomhlendiweni Ngwenya oyinduna uChief Wasi wezimnyama eMangwe uthi sebathola umumbu wesiphala senkosi kodwa owabelwa uZulu uvela eSocial Welfare wonakele.
Ngitholile isiphala senkosi, siyabonga kakhulu baba president, sibonge kakhulu. Kodwa umumbu uningi, umumbolile baba president.
Isakhamuzi sePlumtree eMangwe umnumzana Mathetha Masuku uthi baphiwe yiSocial Welfare umumbu obolileyo.
Badiscovaya abantu abaningi babesithi ngani ulobonakala ukuthize, but lo obuye ngemuva ngathi kathesanyana nje owesiphala senkosi, hhayi ukhanya ungconywana.
Isakhamuzi seMzingwane umnumzana Thulani Alex Letta uthi abanye batholile umumbu kodwa abanye abatholanga, njalo lezifuyo seziqalile ukucuba.
Njengakathi sivele nje utshani njengakithi enswazi engithi eMzingwane khonapha, la manzi lawo awekho sezihawulisa. Laba balemali abenelisayo ukuthenga ifidi sebeqalile ukuthenga ifidi.
UChief Masuku weGwanda eMatshetsheni uthi indlala ekhona lonyaka akaze ayibone.
Sikhuluma ngendlala, sikhulume ngabantu kuphela, sikhuluma la ngezifuyo. Kubuhlungu kakhulu ukuthi amanzi asephezulu, ezifuyo aziselamanzi okunatha.
Umnumzana Ashley Sithole oyinduna yeCholocho uChief Gambu uthi uwutholile umumbu ngaphansi kohlelo lwesiphala senkosi.
Uhlelo lolu luhle kakhulu ngoba ubenefitha izintandane abafelokazi okukhulu labo.
Umholi wekhansili yezinduna elizweni uChief Mchana Khumalo uthi zonke induna zizathola amathani angamachumi amabili lanhlanu.
Induna ngayinye ngayithola amasaka angu-100 ekhulu lamasaka ukuncedisa ukuvala isikhala se-social welfare lapho usilele khona ku-welfare la induna ingene incedise lapho usilele.
Unkosikazi Rorisang Makhurane umqondisi kutshwa kwenhlelo ePlumtree uthi izakhamizi ezithe zathola umumbu owonakeleyo kumele ziwubisele eSocial Welfare baphiwe omunye, kodwa abakatholi imibiko evela kuZulu ethi bathole umumbu owonakeleyo. Kusenjalo abanye bayasola uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa aluphawule izolo olokukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Isikhulumi senhlanganiso yabanye ababekuviyo lebutho eleZipra umnumzana Besta Willie Magwizi uthi uMnangagwa udlala ngengqondo zabo ngoba engafuni ukuqala exolise.
Uhlelo lulontshiwe sibili, imizamo siyayibongela kodwa izifinyelelo izo ezingazathi kazikho azikwananga. Ngibona ngathi into angiyikhuthugasha ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi isenzakalo siyobhuqaza sasikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlota ngokucela uxolo bese silandela-ke lokho sokwenzakele namhlanje.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Khutshwekhaya Nketha uvume lo mnumzana Magwizi.
Le indlela abafuna ubayilungise ngayo ayiqondanga, yonto esingayifuniyo engayinvolvi thina abantu esiyithi esabe siyiso esasibulawa. Ngaleyo ndlela na udaba lungainvolvi thina abayibo abantu ababesizibuhlungu uye ufuna ukuyasolva lobani? Awunamuntu asolvayo, so yena ufuna ukuzivikela lokhu okwenziwa nguhulumende wakhe.
Umnumzana Chinga Dube uthi bakhangelele ukuphiwa impahla zabo ezezipra lezaphu ezathunjwa nguhulumende.
Hayi, kuzaba hayi lokho phela
Umnumzana Swithin Chirodza ophatheka kwezombusazwe uthi umongameli Mnangagwa waphatheka kudaba lweGugurawundi ngakho kanalungelo lokukhokhela lolu hlelo.
Mnangagwa wayenguminister of state security ngesikhathi sombhuqazwe. Umthetho uthi wona nemo judex impropria causa kusitsho ukuthi umuntu angaze akabe ngumantshi kumbe ureferee kumbe unompembe endabeni lapha ayekethiswa yena icala.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Human Rights Commission unkosikazi Jesse Fungai Majome uthi ulusizi ngoba ikhomishini ebimele iluphathe loludaba eyokukhumisana umlotha ayisekho. Umongameli Mnangagwa izolo uthe abantu babe lesineke njalo bebambane ukuze uhlelo lolu lusebenze. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izigidi lezigidi zabantu ziqalisile ukuvota eRwanda namuhla kukhetho lokudinga umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Umongameli Paul Kagame walelo lizwe ukhangelele ukunqoba kulolu khetho okuzawuba lihlandla lakhe lesine elokubusa, kubika abezindaba abe-AP. Imota ebile bomba idubukile phandle kwesigodlo seSomalia eMogadishu ngesonto ntambama yabulala abantu abahlanu yalimaza abangamachumi amabili. Lokhu kwenzakale abantu bebukele umdlalo wenguqu owe-Euro 24 kumabonakude. Amapolisa athi abacatshangelwa ukuthi benze lokhu ngabokholo lwesiMoslem abangabahlamuki, kubika njalo abezindaba be-AFP. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wechukela owe type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinya ngoba ulakho ukubulala. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika ubathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin, ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansile yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Type 1 or juvenile diabetes ngumkhuhlane wechukela ohlasela abantwana abancane imvama. Lowo ubangelwa ukusweleka kweinsulin emzimbeni, kodwa yasihlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela: ukuthambisa kaningi, natha amanzi kaningi, cikize umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole nge-diet kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili udokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba, yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukuyikhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba i-injection everyday impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo. So babe dinga i-support psychologically ezikolo, langkhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntanakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isitshwala samabele, umfushwa, indumba, lamafruthu kakhulu, kamele angelambe kakhulu, kamele angesuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama, umuthi wangkhona uyi-$15, since ama injection athengwa ehodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayanelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlangano omkhulu owebandla lama Republicans or Republican National Convention uyaqala namuhla kukhangelelwe ukuba umnumzana Donald Trump uzakhethwa kusemthethweni ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli. Umhlangano lo uzakulandela ukudutshulwa kukaTrump esemkhankasweni wakhe ePennsylvania ngomgqibelo. Isehlakalo lesi sibulalise umuntu oyedwa kwalimala abanye ababili. Amalunga ebandla laseqalisile ukubuthanela umhlangano lo eMilwaukee, eWisconsin, ukulandela isehlakalo lesi uMongameli Joe Biden ukhuthaze izizalwane zeMelika ukuthi zibambane ziphikisana lodlakela elizweni. Ukuhlazela lolu daba sixoxa nomnumzana Thabang Nare oyisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika.
Sesizwile ukuthi hayi umnumzana Trump ulungiselela ukuthi ku-convention le-Republican Party ukuthi efakwe-ke ukuthi ebe nguye ozaba yi-nominee ofakiweyo ukuthi leli qembu selifakile ukuthi ozaba ngumongameli nxa kufika ukhetho lukaNovemba ngubani. Uthi yena ekhuluma umnumzana Trump ukuthi hhayi kumele ehambe eyekhuluma emhlanganweni lowo, ekhulume njengenkokheli yelizwe i-America, ephinde kulume nje inkokheli yomhlaba. Njengoba sibonile esitsho laphana sanda kudutshulwa, uthe kumele kuliwe ukuthi kuze kunqotshwe. Cabanga ukuthi kutsho ukuthi kunqotshwe ukuthi engene ebe ngumongameli omutsha.
Ukudutshulwa kwakhe lokhu ngokubona kwenu kungaguqula na imicabango yabaningi ikakhulu akade bengamsekeli?
Abantu abasacubungulayo lokhu bakhuluma izinto ezijiyeneyo. Engubonileyo mina abanye bathi hayi labo akade bevele bezamvotela bazasuma ngamandla, baphakama ngamandla besiyabona ukuthi bavotile sibili, okuzenza ukuthi amavoti akhe enele. Abangakwaziyo yikuthi laba abavotela uBiden labo bazaba lentshukuntshu lamandla wona la afanayo ukuthi besukume labo behambe njalo bevota. Njalo indawo adutshulele kuyo ePennsylvania President Biden ekhethweni lwedlulayo lika-2020 wanqoba kuyo. So abantu sebezibuza ukuthi ngenxa yokuthi udutshulele khona kambe uzadala umahluko ukuthi iPennsylvania igcine iguqulwe yanqotshwa yathathwa yi-Republican Party.
Libona sengathi ukuhlaselwa kukaTrump lokhu kwakungeke kudale na okunye okufuthelana okungaletha udlakela.
Umthandazo wabantu abaningi ukuthi kube lokuthula ikakhulu kulandelwa ama-elections la abuya ngoNovemba. Emabandleni amaningi izolo kuyinsonto abantu kade bethandaza, abafundisi bekhuthaza abantu ukuthi hayi silizwe linye njenge-America, kakukhuzwe udlame kudediswe inzondo. Even though Speaker we-Congress uMike Johnson laye kukhulumile, so yinto ekhanyelela ukuthi uZulu wonke uzayamukela kungabi lo dlame. Kodwa kukhona abanye kunjalo nje abalokhe besithi hayi kakuliwe kule nsolo eningi abantu abakwazi kanti vele nalo okwenzileyo kwenzeleni into nje ukuthi usebhubhile. So akwazi ukuthi kade sebenza labo bani. So abantu bayathandaza ukuthi hayi kube lokuthula.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika, obesecingweni leStudio 7 eseBoston. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lisithumele yona nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani, linjani donke. Endaweni yegugura kundala ezintona, izintona ziphela sezingeze zami lezi. So udaba luthethwa ngabantu bezanu njani. Nxa kokuthi uliqiniso, ngicabanga ukuthi iintona ezingasoze zanu zethu endiweni lujuvane. Izinto lezo thatha zingathanisa lolu daba. Phela kubulawelanga nduna abantwana, kwabulawela abantu bezibhapha abantwana abangahlokani le nduna futhi leso. Sesiya edabeni lemendikalolo, akutsho lutho ukuthi labana abantu bamhlophe kumbe bakhuluma isilungu, nabantu nje abafanayo nakwamanye amazwe abavukelana khona. Sibona kusiba lezinto ukukhetha ukuliwa kutshaya.
Jojo 7 imumfana kaNdlovu khona ngale komshigana nesitoka gawule. Ugawule namhlanje uzwa ukukhuluma iqiniso ngemali abahlala beyidla kuZANPF. Uyavuma ukuthi imali vele yadliwa kuZANPF, kodwa ke uyivunyiswa ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi ukwatile. Namhlanje badle imali eningi kakhulu kuZANPF, bamncitsha bamvayela ngaphandle. Sho lokhu kukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu ngenxa yokuthi akazange engene kumashezi kuyena le nyanga.
Avele ukuthi kuthiwa he mnankagu uyaphuma, uthe uyaphuma ngamanga lapha kubanjwa abantu ngengqondo. Mina vele ngangikubona ukuthi into le ngqondo le ngamanga wodwa la bafuna ukubona ukuthi abantu bayenza naba baxhoxhoza umfula. Umfula avele antuziwa ngogoda, yikho kwenziwa umnankagu. Akula kuphuma azokuphuma bayakholisa labangani bakhotshiwe ngalaphana. Aye bashiye ukukholisa okungaka imali engaka abayidlaye elizwe phonga ukuthiwa uyashiye uyashiye. Gqoyicatule ezijekileyo gwama infoma pangukileyo angazi ukuthi bajhayelwa nabantu amaphoyisa. Abantu abangcono ngamasosha yiwo abangani bayasuthotshiwe ngaba bayasutha shemo. Ngento elula kangaka kuyadikitshwa khona mhla womhlangano wonalo wesadak. Abayenzi imisebenzi okumele bawenze balwelimi. Bayangitsala umbuso lamasotsha akhe lawa adlaya asutha lawo besidla bebodwa abantu behawula eZimbabwe.
Qaqokuqalasiswa ubaba obusayo ethi funa ukulungisa indaba yegugurawundi. Hayi, siyabonga ukuthi izayilungisa, ayenze ngendlela ifunwa ngabantu abawonelwayo. Lesizwe seZimbabwe sonke esiphakathi kwaleli lizwe esabonayo umonakalo, kodwa angiboni kusenzeka ngoba imathebeleleni ayinamgwaqo, ayilasibhedlela, ayilasikolo, ayila amadamu. Ukwenziwa uhulumende lathi sakubona ukuthi nanko kubambekayo, kodwa emsakazweni bakhulume usuku nemini bethi senze lokhu, senza lokhu, besenza lokhu, senza lokhu. Kanti bakwenze kani? Bakwenze nini? Lelo bani? Babonwa ngobani bekwenza? Kwahamba bani kuleyo mgwaqo? Ukhona umuntu oxoshiweyo ukuthi why ecomplaina ukuthi waye abantwana abaqala isikolo befundiswa umuntu ongazi isiNdebele? Besicela lisilethele umuntu oyazi isiNdebele noma ongayazi ulimi lwesiNdebele kakafundise from grade 6 ukuya phezulu. Kodwa instead ukuthi akorrekti imistake alungise njengendoda efana ukuthi yakho umuzwa wabe muhle, yena wakhetha ukuthi exothelwane umuntu. Yikho ngithi mina le nto ayikhulumayo yize nezela khona lokho ukuthi izinduna zikhona into zizayilungisa. Yize a matter of promotion izinduna ukuthi azixabanisele abantu abasezibhadala imali eningi ukuze zibe nolaka ebantwini bazo, zibona ukuthi uhulumende uyasebenza, kanti angasebenzi uyaxabanisa abantu.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona umhlangano we-convention owebandla lama-Republicans osungulwe namhlanje khona lapha eMelika. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela eleZimbabwe elibikwa lokhu lililo elikhokhelayo emazweni omhlaba kudaba lokuthwekhela kwentengo yempahla i-inflation. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.